upresident uNelson Chamisa uthi yena hayi ngingaba nguminister mina owe-technology. Iministry yami ibihamba ngendlela enhle. Abantu engizasebenzisana labo engibaletha kuhulumeni ngabantu abakhaliphileyo abafundileyo, angilethi abantu njengoba bangamakhehla sebengokhulu. Kuhulumende kapresident Nelson Chamisa, nxa ungasebenza usebenze kuhle, ubhadale ama-tax akho, ubhadale impentsheni yakho, uzayithola. Ngoba sesisakhilize lethu sisebenzisa ukukhalipha lemiqondo yensuku zanamhlanje, kasi sisebenzisa ukukhalipha lemiqondo yayizolo ebulalayo njalo engelalwazi olweneleyo.
Indaba yokungethembeki lizayiphatha njani?
Ilizwe zilukandaba kalakhiwa ngamasosha. Ilizwe zilukandaba lakhiwa ngabantu, izizalwane zelizwe lisebenzela ndawonye, kungekho ovunyela ukuntshontsha, kungekho lamandla okwedlula abanye, kungekho okuthiwa yena wenza umathanda njengesikubonayo kuleli lizwe ukuthi abantu bonke abaphumelelayo kuzanu ngabantu abacatshangela ukuthi bayantshontsha. Okafukuwere babekuzanu, ochiyangola namhlanje bakuzanu, kakwaviwa ukuthi izimali zabo zavelaphi, banotha kanjani. Kodwa upresident mina ngingakusebenza lawo. Khangelani-ke ijahe elitsha elifana nalabo Mark Zuckerberg, elifana nalabo Strive Masiwa elithi lona hayi mina ngiyazi ukuthi lakusasa lipheteni elingupresident Nelson Chamisa, bese lixabanisa-ke lina bantu beZimbabwe ukuthi-ke ongasisa phambili ngubani. Ngumuntu ofana lo-Mark Zuckerberg, ngumuntu ofana lo-Strive Masiwa, le mali yakhe ethiwa yikho cash, kumbe ngumuntu osebenza ogijimisana lamasotha athela umbhobho nsuku zonke esithi hayi phela livote likwazi ukuthi i-operation restore ayikapheli, kumbe ngupresident uNelson Chamisa othi livote lisazi ukuthi elakusasa lisemqondweni yethu, lisebantwaneni bethu, lisemajaheni lamantombazana aleli lizwe esizathula umsebenzi. Upresident Mnangagwa 6 months akenzi lutho, uhlale thini utshaya amadili? Amadili elizwe abonakala ngemisebenzi, mingaki imisebenzi esiphume kupresident Mnangagwa 6 months?